nangakwa ngathi akhulumanga anything okutsha. I-speech sakhe ikhulume izinto ebesicabanga ukuthi uzazikhuluma zona. Uthinte kakhulu indaba yama-sanctions ngoba ukubuya kwakhe lapha sibili into enkulu kwi-agenda yakhe. Ukuzama ukutshela amanye ama-leaders in the world ukuthi iZimbabwe is making progress and yena ngokwakhe lehulumende yakhe bayenza ama-reforms and sokumele ama-sanctions esuswe. I think that was the main message yakhe namhlanje. Wakhuluma ngokunye ukuthi i-corruption bayayilwisa and Zimbabwe is open for business. Wakhuluma futhi ukuthi indaba ye-climate change isehluphile iZimbabwe konke le-SADC. And look, sifuna imali as much as 600 million yamadola asemelika to deal with the aftermath of the AS cyclone Idai, AS Chaya, a few months ago. And looking forward, ngoba sibe drought, kathesi sabe sifuna futhi imali, I think over 330 million dollars American. So, ngathi i-main issue yakhe bekukhuluma ukuthi uyenza ama-reforms and uyacela ukuthi bekhiphe ama-sanctions.
Manje ngokubona kwakho amazwi wona la ngamazwi okuthi inkokheli yamanye amazwe ikakhulu eMelika ingawezwa iza yekethi izijeziso zenotho lezo?
Hayi, i-short answer yami ukuthi hayi, sebekhulume kaningi kathesi. Ningazi ukukhuluma kwabo-ambassador basemelika oseHarare, konke lama-statements akhulunywa ngumongameli Trump lehulumende yakhe. Balokhu bephinde ukuthi bafuna ukubona ama-reforms, bafuna ukubona ama-reforms and abakhululekile ama-reforms ayenza akhulunywayo ngumnangagwa ukuthi uyawayenza, they are not satisfied. So ngingathi kule mismatch into ekhuluma lo mnangagwa lezi zinto ezenzakalayo on the ground ekhaya kuyathiyana, kuyakhuluma okuningi okwama-reforms kodwa ngingazikhangela izenzo ezenzakalayo especially indaba le kadokotela i-abduction makes abantu bebona ukuthi they are not satisfied of any reforms ayenzakalayo.